Siyabonga Kips Dube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngemoyeni ngenjabulo ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe zithi nxa zicapha umngcele weBridge zizokwethekelela kwele South Africa zilokhu ziphiwa amalanga amalutshwana kakhulu.
Umuntu anganikezwa 2 days kumbe 3 days angakulaleli ngoba at the end of the day wena nguwe ogcina ubhana ukungena eSouth Africa okwamanye amazwe.
Isizalwane seleMelika esabulala isilwane esithiwa nguSiso singaphenduka uzothoniswa eZimbabwe singaphiwa sigwebo bani. Sixoxa legqwetha lomnikazi weplazi okwabulawela khona uSiso. Ngokwezemidlalo, untombazana owayethethwe nguThemba Hloli, umsekeli weqembu leHighlanders owabulawa nyakenye, uphathiswa ngabasekeli beqembu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe zithi nxa zicapha umngcele weBridge zizokwethekelela kwele South Africa zilokhu ziphiwa amalanga amalutshwana njalo ziyajeziswa zingekela ukuphuma engakapheli kungakhathalekile ukuthi umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba uthi lokho akukho emthethweni. UBenedict Nhlapho siphala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba emavikini asanda kwedlula, umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba uthe umuntu wonke ongena kwele South Africa uvunyelwe ukuhlalela izweni okwamalanga ngamajumi ayisishiyagalolunye ngomnyaka. Ubuye njalo wathi kakukho emthethweni ukujezisa umuntu ongene kwele South Africa wasedlulisa amalanga awaphiwe emngceleni kukanti bengakawaqedi amalanga akhe angamajumi ayisishiyagalolunye. Bathi lokho kubathwalisa nzima njengoba engaphela ungaphumanga bajeziswa ngokuncitshwa imvumo yokungena kwele South Africa okomnyaka ogcweleyo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Silindile Phiri uthi loba ubelokhwe la wonke amalanga awaphiwa ngomnyaka emngceleni ufike waphiwa amalanga amalutshwana engabuziwa ngalutho.
Abantu bangkhona bayarelaxa kakhulu, ake bakhohlwa ukuthi basemsebenzini baqale baxoxe bona bodwa. Kungafika futhi abantu ababaziyo nje baqale baxoxe basave those people ababaziyo.
Umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi iningi lezalwane zeZimbabwe kabasazi ukuthi balandele kumbe hatshi okuthiwo ngumphathi ntambo.
Kodwa ngenkulumo kaminista uthi umuntu kabhani, kodwa esikubonayo okwenzakalayo eboda kayisikho lokho.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Lydia Nkomo uxwayisa ngelithi kuhle umuntu aphume amalanga awaphiwe epasipotini yakhe engakapheli ngoba engceleni abafuni incazelo nxa usudlulise amalanga kodwa bakuhlangabeza ngesijeziso.
Njengoba ngibuye ekhaya angizange ngiyibone leyo post esho ukuthi umuntu anganikezwa 2 days kumbe 3 days angakulaleli ngoba at the end of the day wena nguwe ogcina ubhana ukungena eSouth Africa okwamanye amazwe usule stamp esiredi sesingasavuma ukuthi ucross.
Umnumzana Wabhena uthi sebehlele umhlangano lesiphathamandla zalolu gatsha ukuze bathole incazelo eqondileyo ngenkulumo kamphathi ntambo Gigaba.
Sizabe silomhlangano labo lo director we-immigration ngevikela izayo ubaba Jack McKay. Sizama ukuthi silungise sikhulume ngalolu daba luchasiswe kahle lathi sibeke lathi isikhalo zethu.
Inani lezalwane zeZimbabwe ezingena kwele South Africa zizodinga ukudla lezinye impahla eziqhakathekileyo empilweni lilokhu likhwela njengoba isimo sezomnotho silokhu siqhubeka sisiba sibi eZimbabwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abaphila ngokuthengisa izitaladeni zeHarare bacatshangelwa ukuthi bayafika inkulungwane ezilikhulu i-100,000. sibuzise umgcinisihlalo wenye yezinhlanganiso zabathengisayo laba eZimbabwe Informal Sector Organization iziso umnumzana Promise Mkhwananzi ukuthi balokhu begijinyiswa ngamapolisa kamanisipala na.
Yes, balokhu begijinyisana labantu emadolobheni akhulu aweZimbabwe, Mashinze, eMtare, eBindura. Baya phambili ngokushanisa amavenda emadolobheni befithi bona bangisa amadolobha la bafunta amadolobha abehlanzekile behamba kuhle ngezimoto zabo emiseni beshopa kuhle emigwaqo engenamuntu ebaphazamisayo.
Bona ke abaphiwayo izitendi lezi bathi kunjani?
Bayakhonona kakhulu ngoba baphiwa on paper banikwa konke namakhadi bethini umuntu akuhambe esitendini esinje kodwa umuntu uyade efike esitendini leso ethole kulabanye abavele behlezi khonapho yabathi yibo vele abanikazi baleso stand. So abaningi bakhona bayabhoda ngedolobheni bade esiparete izitendi zigcwele. Uyakwazi ukuthi amavendo esibayarara edlula 100,000 ukuthi izitendi ezikhona zingu-6,000. So lokhu kutshengisa ukuthi abasebenzi basabenela izitendi lezi. Kodwa indaba enkulu ehlupha kakhulu ukuthi iphansili ubathe ukuthi ngelanga kumele babhadale idola 25 iloba bathengisile iloba ngasekhala iloba sebethole isitendi iloba ngatholanga sengisebenzeka ikhadi ikhandile ukuthi sebenzile isitendi kumele bebhadala dola 25,000 nsuku zonke. Amavendi imali yabadele nayo encane naleyo ababeyiguqele ukuthi yabaza kuyawoda ngayo isisiphe libhadale amadola 25 lafuneka ngekhansili. Phinde kube le ndaba njalo ezihluphayo kakhulu ezilekwenza nabomama abahlukuluzwa ngobaba abasebenza emapholiseni ekhansini laba abale bedimanda into eziningi-ningi ukuthi kube mama lapho ukuthi bebayekele bethengi mhlawumbe bebayekele behambe lezinto zabo ebazithengisayo. Ukuhlukuluzwa kwabomama kukhulu kakhulu ukuhlukumeza imoya abantu abaningi okwethusayo ukuthi shuwa kungenzakala into ezinjalo efuna ukuthi umama bayo kuthiwa xa ungenzanga lokhu sengithathele izinto zami kumele wenze lokhu ukuze ngiyeke behambe lento zakho.
Ababhadalayo ke amadola 25 la bengafika yini la 100,000?
Abafiki abafiki 100,000 ngoba abakarejistwa bonke. Iprocedure akayisebenza ukuthi ungavela urejistwe uthenge uthole ikhadi leya usuqale ukubhadala. Ngizana uthole ikhadi futhi ukubhadalisa and ungayekela ukubhadala bangulandele endlini yakho bazothatha izinto zabo lazo kumele uzithengise leziyana. Abantu bakhona sebesesaba uqale ukurejistra kwakho noma ungarejistwa ngoba system sangkhona sinakho. Yasizele ebhukeni ukuthi kumele ubhadale $25 kuthule esindini ungazikakula lapho ejenzela khona kula sindi kukhona lapho kuthuliwe khona kulomunye umuntu okhona khonapho ejenzela khona.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, umgcinisihlalo weZimbabwe Informal Sector Organization ziso ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isizalwane seleMelika esabulala isilwane esithiwa nguSisil singaphenduka ukuzothoniswa eZimbabwe singaphiwa sigwebo bani. Sixoxe legqwetha lomnini plazi uTheo Bronkhorst owakwabulawela khona uSisil. Umnumzana Give Momu Viringi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngingathi okwakhathesi sesimelele ukuthi sekuyele ekhodi mhlaka-5 August.
Ya, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kanti vele licala bani eletheswa ubaba lo omele.
Ubaba lo yetesi icala lokuthi walukuza wavumela umuntu ukuthi azingele angala maphepha akhwanileyo.
Kodwa amaphepha wena njengommelayo uthini ngamaphepha angikhona ayenela yini?
Hayi, thina sithi amaphepha onke ayekhona, amaphepha onke ayenela nje.
Asithi thina ufunyanwe elecala ubaba yena lo uza kwetshelwa isikhathi esinganani?
Ukhangela engagwetshwa i-400 kube umnyaka wonke esejele.
Yena ke uma ubulala isilwane nxa kuyikuthi engagwetshwa laye uyagwetshwa isikhathi esinganani?
Ngingakwazi ngizana ngoba bakathi ukuthi uma ubulala sebemthathile yini laye. So asikwazi ukuthi bayebezamcharja ngani. So konokho kungatshengisa ukuthi engagwetshwa kwesikhathi esinganani.
Bakhona abanye yini asebeke babanjelwa bebotshelwa icala elifanayo kumbe ngokuqala yino?
Ngingazi. kodwa engilizwa yena ukuqala ilona leli ngingazi ukuthi kungaba khona yena abanye esibeke babotshela icala elifana kabi naleli.
Umnumzana Givemore Muviringi ligqwetha lomnini plazi uTheo Bronkhorst okwabulawelwa khona isilwane uCecil ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zika Praxedis Jeremiah esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyakwamukela kuhlelo lethu unkosikazi Edna Ndebele.
Ngiyabonga.
Ungasichasela ngamafitshane ukuthi vele khona ukuthi ube ngufashion designer kwaqalisela ngapi sibili?
Kwaqalisa ngingumntwana omncane. Mangivele ngithanda ukuthunga, ukudlalisa amalembo, ngiwathunga, ngenza impahla. So ngagcina ngibona ukuthi i-career engangifuna ukuyilandela. So ngabe sengisiya esikolo. Ngenza i-program ye-designing ku-Edanico.
Izigqoko zakho vele ngizigqoko ezinjani?
Ngithunga impahla zabafazi abesiya emthadweni, e-church, kuma-functions, then khathesi sengizama ukuthi ngibambe okwamadoda here and there. But impahla zami ngihlanganisa i-Ankara African print namalembo ayi-plain, ngiyawahlanganisa konke. Sometimes kuya depend ukuthi ngithungela ubani. Amanye ama-customers amayabe kuphunga ufuna ilembo African attire ele Ankara African print kuphela, then abanye bayebefuna lihlanganise, so ngiyahlanganisa konke.
Wathi uqalisa utshela abazali bakho labangani lezihlobo ukuthi sufuna ukungena ekuthungeni, awuzange ube lenhlupho na?
Iyo i-problem engayihlangana layo ekuqaliseni. Ngaxesha ngitshela ubaba ukuthi kokwade ngifuna ukukwenza. Ngiyabona ngakuthathanga kuhle ngoba yena wayekhangela ukuthi ngizayabuye ngimtshela ukuthi hayi baba, mina sengifuna ukuba yidokotela, ngifuna ukuba yi-accountant, kumbe amanye ama-careers lamana agcwele ngale khaya. Kwakungani kunzima for him, not ukuthi wayengizonda, wayekhangele layo ukuthi ngiyenze lokho wakwenza ngabanye abantwana. So kwathatha isikhathi ukuthi ngimufundise ukuthi ebekwazi i-industry leyo ukuthi ungithi i-industry enjani, i-industry layo engayenza ukuthi umuntu ephumelele empilweni.
Kule mincintiswano osoyingenile okwamanje lapha e-America,
okokuqala kwakuse-New York Africa Fashion Week, hayi ulo wawungasomncintiswano, kodwa ngangihamba ukuye batshengisa lokhu engawenza. After i-New York ngabe siye e-Virgin Islands, kwakulo mncintiswano ukuthi sithunge ama-eco-friendly garments. Ngahamba ngathunga i-garment yami, babeyivota ukuthi yokathi iwinile. Ngabe siya e-Waterfront Fashion Week, ngabatshengisa, ngawina. Kathe simelele ukuthi ngi-showcase ngi-September, ngiyabe ngise-California. Then kule inye engiyabe ngi-representa i-Zimbabwe, SADC Africa Designers Showcase, ngiyabe se-Washington DC. Enye eyabe lapha bengiyenza for African community.
Inkuthazo ongathanda ukukhuthaza abanye abasakhulayo abangobomama abafuna kungena umsebenzi owenzayo?
Akusoze kube kuzaba nzima, but ngoba in just because kunzima akumelanga ukuthi siyekele ngoba inzima. Kumele ubambelele, uqinisele. Nxa ikuyinto ofuna ukuyenza, kuzaba nabantu abaza ukuthi yekela vele kunzima, lokho awusoze uphumelele. You know, lapha kumbe wherever you are, nxa useZimbabwe abanye bazathi industry lapha abantu ababhadali, yabo lokhu kuthunga awusoze ube nemali. But ngiyabatshela ukuthi bengagive up, lokhu bebambelele, bekhangelele ukuthi izinto zizaphumelela. Kuvele konke kumele sibambelele, sikhangelele, sibe ne-positive mind.
Izigqoko zakho uzibona zisamukelwa kangakanani lapha eMelika? Ngike ngabona enye i-showcase yakho ngezekhaya, kumbe ngingathi ama-ethnic dresses.
ngibona abantu bezamukela sibili ngoba ngapha baningi abantu abayenza okokuthunga behlanganisa ama-African prints behlanganisa namalemba lawa atholakala lapha into abayithandayo bathanda ukubona izinto ezi-different ngiyabona bekwamukela sibili ngoba vele nxa uyenza izinto kumele utry ukuthi ube ne-difference ukuthi nxa abantu bekhangela umsebenzi wakho bethi lokhu kungani ku-difference lonto kwenza konke okwenziwa ngabantu
khathesi usebenzela ngekhaya kumbe wasowavula ivinkile
hhayi kathesi ngilokhu esekhaya usenzela
ngicabanga ukuthi kwela kusasa uzavula ivinkile kumbe amavinkile
ama
Belilalele kuhlelo olukhangela indaba eziphathelane labesifazane. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah ngimele uSthandekile Mhlanga ovame ukunika lolu hlelo maviki wonke. Lithiye indlebe ngeviki ezayo.
Sibonge ke uPraxedis Jeremiah uPJ obesethulela ke uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Ukwezemidlalo untombazana owayethethwe nguThemba Hloli umsekeli weqembu leHighlanders owabulawa nyakenye uphathiswe ngabasekeli beqembu leli ngeviki edluleyo abahlala kwele South Africa. Sixoxe lelunga lenhlanganiso yeHighlanders Supporters in South Africa uAbel Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya thina nje ngenhlanganiso yeHighlanders vela eSouth Africa sihlale phansi sabona ukuthi njengoba uyindodana wayethanda kakhulu iHighlanders ufile empini so liqhawe lethu sasesithatha ukuzimadlana okuncane kuma-supporters lapho basathenga okuncane nje okuzimpahla. Kwasala i-350 rands sase simqhubela nje kulezi sihlala le-Dynamo clubhouse ye-Highlanders.
Khonokho elamqhubela khona kuyini ngaphandle kwe-350 rand?
Zimpahla zokugqoka ezomntwana yize samthengela zona zathengwa ngomunye ubhuti abathi ngu-Benton.
Manje yena njengoba iseZimbabwe lamqhubela njani konke khona?
Samcontacta before sisuke lapha eSouth Africa sasesithi maze sifikile khwangale sizomfonela sathi siwa Saturday eClubhouse sasesimfonela wasebuya eClubhouse ama-officials e-Highlanders sabaqhubela into zakhona basebemqhubela kuningi esasikuthengele sasithengele le club futhi sasithenge ama-training balls ayi-5 lama-match balls ayi-2 lama-cones ayi-20 lama-bips ayi-40 yikho sawuqhubela iclub konke lo.
Lo ke bekungu-Abel Khumalo ilunga lenhlanganiso ye-Highlanders Supporters in South Africa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ngakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe zithi nxa zingena emngcweleni weBridge zizokwethekelela kwele South Africa zilokhu ziphiwa amalanga amalutshwane. Isizalwane seleMelika esabulala isilwane esithiwa nguSisal singaphenduka uzothoniswa eZimbabwe singaphiwa sigwebo bani. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande lilanga.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.